mina abantu be MDC silwisana le corruption ubusela ama adoptions ukutshontsha abantu ebusuku lokwenza i tribalism abayenzayo le nepotism economy file ngenxa ya corruption ngalokho ke abantu laba sebephendulela isikhuni ngoba ede sichisa bona khathe sefunda ukuchisa thina thina sime emthethweni singabantu esifuna ukuthi abantu bazuze imali yabo elohlonzi sifuna abantu bafunde ezikolo namhlanje izikolo zivuliwa zange kubele ngisho ama teacher abaqala bahamba ukuyadlala nje amatope yikho ke thina sifuna ukuthi ezibhedlela kube lwemithi lamadokotela abantu balime basuthe hayi ukuqamba amanga aluhlaza tshoko okuthi thina sesitraina ama-military insurgency lokho yikusigolomba okunzima kakhulu silintsho le-international world kayibuye ize kwenza i-study or esingathi yi-commission bazezwisisisa kuhle ukuthi kambi i-MDC njengoba yona ingala ngitsho lesikhali nje lesisodwa sesitrainwa ngubani i-international relations le-international law siyakwazi ayivumelani lakho lokho yikho ke libona ukuthi vele ikhu asiyithathi asiyifuni yikho zange sizame ikhu njengoba nabenza ikhu bathathele umgabe uhulumende bavele abafuni umuntu ophikisana labo
bakhona abanye abathi umbiko kancubelo uyethusa ngoba igugurahundi layo yaqala kanje kuthiwa kutholakale izikhali lithini ngalokho
ithumba selizabhoboka ngoba siyakwazi ukuthi kuzani ngokwabo kule mkenke emithathu eyabalisanayo siyakwazi umuntu obusayo ngubani hatshi lokho esikuphonga ukubona mahlabe zulu qinanini kodwa impilo iyamanga esithi cyber warfare ifuna abantu bayilandzelele ngoba bayaza belithusela bafaka izinto eziningi abantu babotshwe ukuthi yini lingakhohlwa ukuthi ngama 1983 kusuka kufika ku 1987 kwabuya i 5th brigade bahlanyela izikhali benza konke babulala abantu besithi bafuna ukubona abantwana bema dissident konke lokho silabantu ababulawayo within a week bephongukunywa nje ngamakhoti e-RA Rhodesia Front ositshela siyaliqinisa asifuni idlame lingathatha umthetho liwenzo wenu lina yenzanini into zonke ezikuconstitution ezekudemonstrata ezokupetitiona ezokuigoslaw ezokwenza ama-strike kodwa lingathathi ngitsho lelitshe ntsho lani libe ngabantu elimsulwa ngoba laba bantu sebefuna ukuphonga ukusipha amacala esingalawo.